Walamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi lezisebenzi zilokhu zilahlekelwa imisebenzi njalo ezinye zithi kaziyitholi imali okufanele ziyiphiwe zingagonyulwa umsebenzi, udaba olucina lusemthethwandaba.
Iproblem ekhona kwemthethwandaba yikuthi khona kuyaphuza ukuhambisa izinto lezi. Ngoba phela abemthethwandaba bathi bona amacala maningi kakhulu ngapha emthethwandaba ngoba amajaji malutshwane.
Kwezemaphandleni sixoxa lonkosikazi Ntombizodwa Mpofu Ndlovu ohlala ePlumtree ositshela ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Izilime njengomumbu nje kwezinye indawo okungenamafertilizer khona okwadoda khona kodwa la amabeli ngiyawuthi konke nje amazambane konke indlubu lezi ndumba lezi hhayi kuright sathola sizi.
Siza kuzwa njalo uhlupho olubhekane lamantombazana asakhulayo olugoqela ukwendiswa abebancinyane kanye lokuswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini.
Abantu abasemakhaya bafuna besebenzisa iziqu njengamatampon basebenzise la malembu angekho clean besiye esikolo and khonokho kuyabe kubadisturba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lezisebenzi elizweni ikakhulu koBulawayo zithi zilokhu zilahlekelwa imisebenzi ngoba amafekithali elokhu evalwa kumbe ephungula inani lezisebenzi. Lokhu sokubangele ukuthi kube lukhuni ukuziphilisa. Okunenga loludaba sikuzweni kungxoxo esiqhubela umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Kuzalokhu kuvalwa ngoba bona phela laba abakwanisi ukusebenza elizweni leli. Ngoba imithethwela lamapholisi nala mavi kalunganga so kabakwanisi kooperatala so bazalokhu bevala okuzasala yikulutshwane and nxa kungasala lokhu okulutshwane thina esikhona esifanele ukuthi siyothenga kuzitolo lezo kumbe kuma-supermarket lo asisoze sikwanise ukuthenga ngoba asilayo imali
ukuzakhela imisebenzi ke yokuthi iziziqhathe zona.
Uzazakhela njani umsebenzi wena unganikwanga iphakheji engcono ukuthi uzicalisele? Basoze kufanise phela ukuzakhela umsebenzi. So kuthi ukuthi khona akubula umsebenzi abazawuyenza.
Liyancedisa kakhulu izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zizuze imiholo yazo nxa sezisukile emsebenzini lizisa le mthethwandaba. Kuyakuphumelele yini lokho?
Mthethwandaba kuyaphumelela kodwa iproblem ekhona kwemthethwandaba yikuthi khona kuyaphuza ukuhambisa izinto lezi. Ngoba phela abemthethwandaba bathi bona amacala maningi kakhulu ngapha emthethwandaba ngoba amajaji malutshwane so kufuneka ukuthi khona amajaji abe maningi kwenzela ukuthi khona indaba lezi zihambe ngokuphangisa sithole ukuthi khona singakwanisa ukuthi ngakuyukuthi uthi awula mali siyabambe izinto zakho sibambe izimuta sibambe loko lakho siyethengiswa abantu laba abathole izimali zabo.
Zona izisebenzi nxa zilitshela eziphuma umsebenzi kuyini ezikwenzayo kathesi?
Bayathengisa amatamatisi ezi-3 ngoba yizo izinto ezitholakala ngakuyukuthi khona wanikwa ipackage uyaphuma yayothenga ongamahembe kumbe badinga amabheli lawa avele eMozambique amahlaka lawa amakhulu lawa yiwo abazathengisa khona bedingisa i-$1 $2 $3 izimpahla zakhona zonalezi.
Lo mnumzana Gideon Shoko umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU. Kulandela ukubhubha kukankosikazi womculi odumileyo ohlabela ezitaladini zakoBulawayo owaziwa ngokuthi nguTafi, abangane bakhe abazibiza ngokuthi ngabangane bakhe bathi bahlanganisa amakhanda ukuthi bemncedise empilweni yakhe. Ukuze sizwe kuninga lolu daba sixoxe lo-councilor ka-Ward 1 koBulawayo umnumzana Mlandu Ncube ongomunye wabangane bakaTafi othi impilo isilikhuni njengoba engasela nkosikazi wakhe njalo engaboni.
Njengabangani bakaThafi abantu bakoBulawayo besikhule nathi sisizwa i-music yakhe besibone kufanele ukuthi sike sinye sikhumbule ukusimncedisa ukukhumbula inkosikazi wakhe sihlabelele nathi sikule khona phana abantu bathaba babuhlayeleyo sike kodwa unenge esingamsikhalela ukuthi sibe sihlale phansi sikulungise. Abantu abathungamele kakhulu kulolu hlelo ngathi ngabantu abavela kwemacindini nje okuhlabela akobulawayo njengabo iyasa osiyaya labanye nje oVictory siyanqoba labanye nje abanjengabo Young People Politics labanye from churches. Normally it was mostly done ngabo ngabantu abatsha. Ubusithi ngawudlula khona phana uyize ichaya ingoma kaDon William uyize country music. Utafi always gave us good country music ezihlalele nje khona phana. Ehlukile kulaba abanye abantu abadubekayo abathi sicela uncedo, sicela uncedo. Angithi yena uTafi usebenzisa italenta lakhe ukuze aphiwe uncedo lwakhona.
Leli funa ukumncedisa ngakho kuyini?
Thina siphelele ukuthi nxa singaphucukisa amachacho akhe la achaya ngawo ukuthi abe nice manje. Ungaphela alawo ngangani ngako udaladala. Siyakwathi singenza njalo. Uzenelisa la ukwenza ezakhe izingoma aqalise ukuhlabela ezakhe kulokuthi abe chayeza kudala engachayeza manje sezenelisa ukubreaker into the market kumakethe abantu beqalise ukuthenga impilo yakhe ingani yaphucu.
Abantu bananzelela njani ukuthi unkosikazi wakhe kasekho?
Unkosikazi yekho because ubethi maye hlabela unkosikazi uyadevuma phezu bethi nxa sebeqethile nje sebethi ukudonsana nje sebesiya ngekhaya nebabona umuntu eyedwa ngaleya langa lokuqalisa sokuzwakala nje ukuthi umama akasekho.
Yiziphi indawo zedolobho lakobulawayo lapha ajayele ukuhlala khona?
Ku-8 Avenue no-5 Street ku-building abantu abayaziwa ukuthi yi-pioneer okubhekane ne-Adams Line khonaphana ekhoneni nje asekhona lezi nsuku kodwa uyayehlala khangelana ne-RBZ phambi kwakopowercell.
Lo ngukhansela ka-Ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube bekhuluma ecingweni ekhona le kobulawayo. Usigaba senu lapho esilethulela izivela emaphandleni ngesonto viki zonke. Lamuhla sixoxa loMampofu unkosikazi Ntombi Zodwa Ndlovu ohlala ePlumtree ukuze sizwe okuningi okwenzakala esigabeni sakhe.
NgingUntombi Zodwa Mpofu kodwa ngingumisisi Ndlovu. Ngihlala khona lapha kohobhoto ePlumtree esigabeni seMshilisisi. Ngithi izulu nje lona lana labalinengi kwathi izilime njengomumbu nje kwezinye indawo okungalama-fertilizer khona ikhopha owadoda khona kodwa la amabeli ngiyawuthi konke nje amazambane konke indlubu lezindumba lezi hhayi kurayithi sathola sibisi. Kuya ngomuntu ukuthi yena ulime njani ngesikhathi esinjani kumbe uphangisile kumbe uphuzile khona into eziningi sibile ezinzima ezizona ezisithwalise nzima ikakhulu ngananzelela emalini into enjengemali ayinzima sibili ngoba senza nje lasesikoleni abantwana baxotha nsuku zonke imali ukuthi uzuyithole nje esandleni into okuthiwa yimali yithi phine silenze emakhaya labo baba ayi kunzima.
Kodwa sasesizwe kuthiwa abakaxotshwa ezikolo lanxa bebhadalelwa la ibhim
ngene Monday last week Monday Tuesday Wednesday beloko beqotshwa esikoleni hayi sasina sibahlali sase hayi ngolo esingehlalani liphumule ngolwesihlanu ngomgqibelo ngomvulo lesibili hayi vele baqotshwa nsuku zonke vele ukubala nje ikuthanda
manje kuphetha ngani
hayi sizovela kula sibili ngoba nxa bethi bathetha bebhimu yethela kuyikuthi bathethe nje bona izintandane kuphela nje abahluphekayo nje abanye nje omama abahlezi emakhaya labo baba abantu babo hayi siyathwala nzima sosikhathi uzivalela incwadi sithiwa hayi uzakuyabotshwa ye ngoba awubhadalanga kuya bebhoda emakhaya sibefuna ukuzothumba izimpahla.
Yiphi imisebenzi etholakala lula ukuthi umuntu angayenza azuze kuyimadlana?
Imisebenzi esingayi esiziphilisa ngayo thina ukuthi nje siyazilimela imbhida yena leyi nxa lokhu ukwanisile ukuthi ube ngulwana umuntu othola nje ezinye izinto ukuthi ngimbe lokhu ngingathengisa njengokuthi nxa ulimile utholile kumbe ingekho amazambane mbijana usuphonga ukuthengisa nje la ungakakudli ungakakwenzi lutho usuqoshanisana nje lokuthi uthole imali njalo abanye labo abakhona abanye abakwanisayo ukuthi ayizikina abanye bayakwanisa ukubaza abayezimsebenzi nje nincalela nje engaqedakaliyo nje.
Lo ngunkosikazi Ntombi Zodwa Ndlovu uMampofu sixoxelaye esePlumtree. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sisungule umkhankaso wokuvikela amantombazana asakhulayo ukuthi engendiswa emancinyane ngabazali babo emazweni ikakhulu akuzwekazi le-Afrika. Ekhuluma ekusungulweni kwalomkhankaso esigodlweni se-Ethiopia e-Addis Ababa, umgcinisihlalo we-AU Commission uDr. Nkosazana Dlamini Zuma uthi lolu dubo lufuna ukulungisiswa ngokuphangisa. Ukwendiswa kwamantombazana la kubikwa kuludubo oluhlasela izigidi zabantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu e-Afrika okugcina kubangela imfanxa bebeletha ukuthelelwana kwemikhuhlane yengulamakhwa kanye lemvukuzane yesibeletho. Isizalwane seZimbabwe inkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-World YWCA ukhethwe ukuba ngu-Goodwill Ambassador walomkhankaso kwele Zimbabwe. Ukuze sizwe okuningi okuhlupha amantombazana eZimbabwe, sixoxe nonkosikazi Dorcas Sibanda, omela iBulawayo Central edale lePhalamende, njalo elwela amalungelo abesifazana labantwana.
Ukuhlukuluza umntwana oyinkazana uphinde kuhlukuluze thina omama esizala labo bantwana abangamankazana. Ukuthi umntwana oyinkazana uyaphele 12 years, 13 years, kuthe ngahambe-ke eyenda. Uthole ifamily susuthi hhayi wena susuyenda ususuya emkhwenyaneni. Khonoko kuyaphambanisa ngoba umntwana oyinkazana kasakwanisa ukuthi afunde, kwanisa ukuthi abe nento zakhe. Kuyabe sekuzaba kuphambanisa khonokho ngoba sebesiba lama-alien marriages. And nxa ekhona kumendeni wakhona lo abe efothele kuwo incane kazisiso okwenzakalayo. Ishuze umntwana lani uzahlala vele edanile isikhathi sonke ngoba uyabe engakwazi lokuthi nxa ekhona pho umuntu ongumama khona pho ekhaya kumele ayenze njani, ubaba uphathwa kanjani. Bakwazi ngoba uhambiswe emncane. And yinto esibisela emuva e-Afrika khona kuyafana lokuthi eZimbabwe khona lakho kuyabe kusibisela emuva omama abaningi izikhathi eziningi eningithi ngesilungu i-confidence babe sebengasela ngoba isikhathi sokuthi bafundele into eziningi kuyabe sesifunyiwe engasenaso leso sikhathi.
Uke wakhuluma ngesisekelo sombuso ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi kathesi sesimvikela umntwana omncane ukuthi engendiswa yilokho esesemncane, ubona kuzasebenza lokho yini?
Sihle. I-constitution ebhalwe ngabantwana beZimbabwe bekhuluma inhlupho abahlangana nayo. Benenhlahla ngoba ngibe ngomunye owababhodayo sisenza okuthiwa yi-data collection, sithatha imibono yabantu. Ngibhode indawo eziningi mina omama bekhuluma ukuthi lokhu ukuthi abantwana bayafothela ukuthi beyende bebancane kakusebenzi basukufuni. Sisithi nxa singabuza ukuthi phole belisithi umntwana oyinkazana eyende le minyaka emingaki, abantu besithi 21 abanye besithi 18. But ekuthetheleni abantu bavumelana ukuthi umntwana kakuthiwa ngumntwana sekhulile ngokuthi uyabe esele-18 years. Abantu babusa bona bekhulumile ukuthi thina sifuna ukubuswa kanjani. So abantwana beZimbabwe, abazali beZimbabwe nxa bekubonile ukuthi umntwana kumele abe ngumuntu okuthiwa hhayi khathe sengumama osangakwanisa ukuthi abe lo muzi wakhe ele-18, akuna ngenye i-shortcut sokumele silingisele khonokho.
Kuningi njalo okuhlupha abantwana abangamankazana okugoqela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Wake waba lo mkhankaso owawukhangele lolu daba, lwahamba njani?
Sithethe ku-7th Parliament, iParliament le ephelileyo ngike ngama sibili ngasebenza gadalala ngincedisana labo abantwana abangamankazana abasema-universities, abasema-colleges, labasekuma-secondary schools. Sikhuluma thina ngodaba le-sanitary way esingathi ngamapheli. Sikhangela kakhulu ukuthi i-cotton eZimbabwe, thina we are the best cotton farmers, yithe silima i-cotton ehle phose e-Africa yonke. Abantu abasebenza kuma-cotton suits labana ngabantwana abangamankazana, i-cotton yenaleyana igejwa ngabantwana abangamankazana. But nxa sowufika ku-sanitary wear, abantwana abangamankazana asibethi ku-sanitary wear idula. And bona bekhuluma abantwana besikole ukuthi sithina sesithandana lalabana okuthiwa ngo-sugar daddy ngenxa yokuthi tubula zena leyo ukuthi uthenge i-sanitary wear zawulayo. Sakukhangela khonokho as ama-members of parliament sasesikhankasa-ke sicela ukuthi nga uhulumende iyamekhashiwe ukuthi i-sanitary way iyehle. Sesikhangele futhi ukuthi abanjengalabana abasesikole abasemakhaya bagcina besebenzisa iziqu njengamatamponi, basebenzise la malembu angekho clean besiya esikole. And khonokho kuyabe kubadisturba esikole ngenxa yokuthi ngakhangela ukuya esikhathini akuthi ukuthi umntana oyinkazana uyabe efuna ukuthi aye esikhathini. That matter kunjalo vele thina sadalwa kuthiwa vele sizayo esikhathini. Khonokho kuyadisturba umntana oyinkazana ngoba i-5 days zena zisesikhathini kasoze kwanisa ukuthi aye esikole. It means the 5 days a month can be 12 months is 50 days umntana engahambanga esikole. Khonokho sakudisturba ukuthi e-Africa yikho senzele umntwana eyinkazana phansi. Abantwana bangabasana ngapha babebhizi bekwatile esikole besiye emayunivesithi beqeda yena umntwana eyinkazana lekho esilele emuva. So sokukhangela khonokho uthi akhankasa sasonenza bhadalala. Othi thathe singasingena siyabona ama-sanitary pads ayeshile sibula amanye ayengama-$2 something besiwathola nge-$1 something. Although sabo silokho sikhankasa ukuthi hhayi asibe ne-budgeti specifically for i-sanitary way ngoba singakhangela khona ama-condoms ayafakwa over ama-toilets onke ama-public toilets. Kasibe lathi i-sanitary way uhulumende asubsidize i-sanitary way the way he will subsidize ama-condoms. I-sanitary way siyithole kuma-colleges free of charge, siyithole kuma-secondary schools, siyithole kuma-public toilets. So that we get access to sanitary waste.
Njengabe sifazana bePhalamende liyakhankasela ukuthi abantwana abangamantombazana bengadlwengulwa kanye labo mama lawo bengadlwengulwa. Lokhu khona ukukhanya kuyasebenza.
Into esiyivumelene lapha njenge-Women Caucus ukuthi we should go public about it. Sifundise members of the public, sifundise abantu from the grassroots level ukuthi umntwana nxa ebanja bengakugcina ekhaya bengayekeli kuye-report emapholiseni bengathi hhayi ngokuba njengomalume umalume e-breadwinner bareporta. Ngokunye esisebenza gadalala ukuthi simake sure ukuthi la ma-penalties akhona abe stiffer. Izikhathi eziningi siyananzelela ukuthi lokho kufika phambili ngenxa yokuthi akuripotwa abahambi besiyoripota abantu ngokwesaba. So we are working on that ngoba khonokho lakho futhi kuyabisela umntwana ey'nkazana phansi kuyayenza umntwana ey'nkazana esele i-confidence ukuphambanisa into eziningelizwe.
Lo ngunkosikazi Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele ePhalamende njalo elwela amalungelo abesifazana labantwana. Sithemba liwukholisile lo mculo uvela ngapha e-Studio 7 e-Washington DC. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
To Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga.